okwenziwa ngama Republicans babunkomo into esivele evele lindele nguZulu ngoba kuyibo njalo bakhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo abawubasayo awumangazi ngalutho ngoba kuvele kuyinto abakade kudala beloko beyiqhuquzela ukuthi ayenzakale ngenxa yokuthi bona bafisa ukuthi umnumzana uBiden laphana uthi abe impeached ukwenza ukuthi la aphume esikhundleni. Ukuba impeached ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa engabe impeached ikakhulukazi umuntu ofana lo Biden kuba khona izinto eziye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after i-presidium yakhe after esedlulise ukuba ngumongameli. Ongakuthi uyabe ngaselalo ithuba elifana likaDonald Trump ukuthi mhlawumbe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi yingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanje ukuthi abe impeached benzela khona ukuthi bamzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena wa-impeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats. Tony Sisa edalele parlamente kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo ukuthi abeqembu bavikele loyo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo nxa kukuthi mhlawumbe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthenini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthenini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo lakwezinye izikhathi ezibuyele emuva noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton iziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton izigemegeme ezazenzakala kubo Clinton laphana kodwa-ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokhu bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni kodwa-ke babeqhubekela belokhu bemseka okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa i-solidarity ukubambana kwabantu kulelo bandla labo lezopolitiki.